So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mbimbitho 2024 ngudaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi lapha siba khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Ma engaze agobe egobela imithetho yezanu-PF imali ibe ngcono iyabe lokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise.
Umnumzana John Mushavanu usekhethe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhange elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele-World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-Results Based Financing. Inkokheli yebandla lama-Republicans lakwele Melika iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngomangameli welizwe ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umnumzana John Mushavanu ukuba abe ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Umbiko lo wethulwe namuhla ngomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi uMushavanu uqala umsebenzi wakhe namuhla njalo uzawugqiba mhla ka-27 Mbimbitho ngomnyaka ka-2029. Umshavanu walile ukukhuluma ngodaba lolwesithi usabambekile namuhla sixhumane laye ngolunye usuku. Mnangagwa wenze lokhu ngesikhathi idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 emkambo wensitha. Kulabanye abathi uMushavanu gasoze enelise ukumisa ukugugudeka kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulumi ngenguquko eyemthetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uchashe umuntu ukuthi achayele imota efileyo. Ye siyazi ukuthi lapha sikwa khona ngumuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Kodwa nxa engaze agobe egobela imithetho yezanu-PF imali yethu kayisho zibe ngcono iyabe lokhu ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayayisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Yes, yabona ukuthi idola leZimbabwe lamhla sikhuluma nje nxa sikhangele umkambo wensida likuma-42,000 ukuthi kuthengwa ngentengo leyo nxa sikhangele idola leMelika. Kambe ngakuguqula khonokho?
Ukuguqula umumo owemali yeZimbabwe kakusuwe nto oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu seZimbabwe. Kuyafanele ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguquke, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ingoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo eyenza ukuthi imali igcine. Ukuphuma udinda nje imalumbe angakwenza okwakhathesi yikukhulula imithetho yakhona esithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho yomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza. Okokuqala, kafanelanga adinde enye imali. Okwesibili, ufanele akhweze intengo yokuthatha imali e-bank, ama-interest rates. Owesithathu, ufanele avule imali eZimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kulalokhu angaphumeli ukuthi akwenze. Kodwa njengoba esitsho ukuthi sokufuna ukuthi abantu bahlale phansi kwenze ukuthi bavumelane ngoba sowuqondane le-national productivity.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 eHarare. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lunye lomnumzana Japhet Mpofu usomabhizimusi olodumo kobulawayo.
Into khona Dube ukuthi asiproduce eZimbabwe. So sathatha i-economy yethu sisusa sayiletha ku-speculative market instead of producing market. So uyahlangana namatamatisi estridi namatamatisi ethengiswa ibox lamatamatisi yeqa abantu abangu-5 esiyagcina lekugcina namatamatisi ethengiswa nge-$18 wona eqaliswe nge-$5. Yikho khonokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagetsi anele edrobheni singeke siwavula amafektari lana kobulawayo Dube kungalamanzi aneleyo amagetsi kawakho aneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje uhulumente sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa ngasiproducer ngabe kasikho kuwona lo umuntu.
So kumele kwenziweni Mpofu?
Lapho kukhona kumele kube khona kaprovide amanzi ayaneleyo la magetsi ngoba kathi singaziyo ngikunika $1 million ngithi hambe efactory liyana uzayi kusebenze 3 hours Duba abantu befuna imali yabo police.
Kodwa kuyako
into esihluphayo kathi sibuye ngapha eplazini phela ubuye eplazini la ngizalima njani ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagetsi ehle hambe 2 days engabonakali
ye madoda
senza faka i-1 hectare ekhabishi.
So lapha Mpofu uthuthi vela akusebenzeki yikho kujola?
Hayi kuyasebenzeka as long thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu. So kathi sekumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungala gates kungalamanzi ngamafishane akusebenzeki.
Kodwa abantu njengoba usomabhizimusi lina kumele lizeni akule lingazenzela khona yini kwenze ukuthi icine lisenze khonokho?
Kathi sikunje lapha mina ngiyalima kathi samanzi angikhuluma lami kathi ku-Wi-Fi ngilisebenzisa isola ngafaka mina 50 kVA isola ngafaka kensi inkomo zami ngafaka i-50 kVA yesola kuyasebenzisa.
Kodwa wabo kufuna ngamagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona wakhulumende
lofunayo ukuthi ibhatrilami selifunga ukuthi siyaziphambanisa yethu selihamba 30 seconds off.
Nyakuza siule kucineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona?
Idola kalisetshenziswe abantu beproduce.
Umnumzana Japhet Mpofu ngusomabhizimusi olodumo kobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamandlovu eMathebeleland North. Ibanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe ole-Results Based Financing RBF. Uhlelo lolube liqhutshwa eZimbabwe kweminyaka elitshumi lantathu. Uhlelo lwe-Results Based Financing RBF olwaqala ngomnyaka ka-2011 lwaphathisa abesifazana abaningi abaswelayo ukuthi benelise ukuthola ezempila kahle ngesikhathi bebeletha njalo lwathuthukisa iholo lezinye izisebenzi zezempila kahle. Uhlelo lolu olwasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-60 amadola emelika i-$78 million lwathuthukisa njalo amaklinika ezigabeni ezingama-50 ikakhulu emaphandleni. Ukhokhela inhlelo zeWorld Bank eZimbabwe inkosazana Eneida Fernandez uthe uhlelo lolu luphathise abantu abaningi kakhulu.
Over 1 million women receive prenatal care services and RBF supported facilities.
Uhlelo lolu luphumelele kakhulu lwenelisa ukuphathisa abesifazana abedlula isigidi ngesikhathi bezithwele abedlula isigidi lenkulungwane ezilikhulu i-1.1 million benelisa ukubeletha kuhle phansi kwalolu hlelo. Abantwana abayizigidi labo bathola usizo lwemithi yokwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDr Douglas Mombeshora ucele ezinye inhlanganiso eziphathisayo ukuthi zingenele ukuze intuthuko elethwe luhlelo lolu iqhubekele phambili.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ngalesi sikhathi sithakazelela umsebenzi owenziweyo, kufanele sinanzelele ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. Siqhubekela phambili ngokuqinisa inguquko ebekhona ngenxa yohlelo lwe-Results Based Financing, RBF. Ngithanda ukucela abaphathisa ngolwazi lemali ukuthi bengenele ukuze singabuyeli emuva. Ngithanda njalo ukubonga iWorld Bank ngosizo lwayo phansi kwalolu hlelo.
I want to express my profound gratitude to the World Bank.
Unkosikazi Sarapia Dandare oweklinika yeRujeko eHarare uthe uhlelo lolu beluqhakatheke kakhulu kuZulu.
Most areas in Zimbabwe, the people cannot afford to pay even the fees that are charged for consultation.
Endaweni esihlala kuzo abanengi abenelisi ukubhadala imali zokwelatshwa lokuthenga imithi. Ngakho ke uhlelo lweRBF beluphathisa kakhulu uZulu ukuthi athole usizo. Uhlelo lolu lwaphathisa njalo ekuthuthukiseni amakilinika. Kwezinye indawo senelise ukufaka isola, ukuthenga imibheda yezigulane lokunye okusebenza emakilinika kanye lokwengezelela inani labongi labongikazi.
It's growing. So RPF came in and it assisted us from the little that we had.
Umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle eParliament uNomzana Daniel Molekele uthe uhlelo lolu beliphathisa kakhulu kulolu hlangothi.
Imali eningi kakhulu kumbe up to 55 trillion, yabo 20 trillion. So kathesi kwaba ne-inflation eyenzakale ngokandlela lele so kathesi ungathiwa sokuphuma ama-development partners mba ama-donors enjeyabo-World Bank. Situation isimo sibe from that worst.
I-World Bank iphe uhulumende uhlelo lolu izolo okuyinto edanise izisebenzi zezempilakahle ezisebenza loZulu ezithi inani labesifazane abafa bebeletha lilakho ukuqansa. Laloba umphathintambo wezempilakahle uDr. Mombeshora etshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngohlelo lolu, ingcwethi zezempilakahle zithi lokhu kungaba yikuqala kokufa kohlangothi lwezempilakahle. Inkantolo kamantshi eGwanda isikhulule izakhamizi ezingamathuma yesithupha loyedwa ezabotshwa mhla ka-7 wenyanga edlulele zisethe sayicala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende zingelamvumo. Izakhamizi lezi zazibotshwe zindawonye lezinye izakhamizi ezedlula 119 ezakhululwa ngenyanga edluleyo. Izakhamizi lezi zikhululwe ngemva kokuba igqwetha lazo uMnumzana Jabulani Mhlanga owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights etshele inkantolo ukuba ubufakazi obulethwe ngabatshutshisi abuvezi ukuthi izakhamizi lezi zilecala. Asenelisa ngokuxoxa lomphathintambo ogatsha lwezokulima uMnumzana Anxious Amasuka njengoba ucingo lwakhe belungadotshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Ncube oweFreedom Alliance.
Isinqumo lesi sisibona kuyisinqumo esiqondileyo esihambisana lokuthi abantu kumele bathathe umhlaba bahlale. Manje nxa kuyikuthi kunikwa abantu umhlaba kube sokusithi abantu abathathe umhlaba vele kudala baphinde bawuthathele. Kuyabe sokutshengisa ukuthi kusho ukuthi uhulumende ukuthatha kwakho umhlaba kuvele kungokwepolitika, isikho kokuthi khona kusize uZulu. Bese sibonga ke inkantolo ukuthi ithi bamsulwa laba bantu, yikho vele bekumele ukuthi iwutsho khona lo.
Sibona ukuthi ebantwini bonke abake babotshwa endaweni ezithiyeneyo kukhanya sengathi akula asebetholakale belecala. Lokhu kungabe kusitshoni ke nxa sesikhangela obekusenzakala elizweni konke lokho?
Iye kutshengisa ukuthi vele uhulumende nguye wephula umthetho elizweni. Abantu babambe umthetho kodwa uhulumende nguye owephula umthetho, ngoba khona lokhu ukuthi abantu babe bebotshwa bengenzanga lo kuyatshengisa ukuthi khona uhulumende uyabahlukumeza abantu, akenzi ngendlela eqondileyo.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena ukubotshwa kwabantu laba akulunganga, esithi hayi uzamisa ukuxotshwa kwabantu endaweni abakade behlezi kuzo.
Ye, uhulumende uluma ephozisa for kancube. Kukhona umuntu othi akuncwebe ungathi uyakhala kube nguye osegijima phambili azokumbambatha. Yikho khona lokho okwenziwa nguhulumende khona lokho. Uhulumende kumele ame eqinisweni. Sizahlala sikutsho vele uMgabe wayethumela abantu babuye bazolitshaya. Uyathi nxa esuka lapho abe aphume ku-TV kumbe ku-radio engumuntu okhuza kodwa umsindo wakho uphehlwe nguye. Yikho khona lokho esikubonayo khona. Sicabanga ukuthi kuzaze kufike lapho uhulumende njengoba sibhizi simdonsa indlebe simchuka azaze acine elalela khona ukuthi ayekele ukuhlukumeza uzo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo we-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni la Studio 7 eseSouth Africa. Ingcwethi ezicubungule zombusazwe zithi akulampawu ezikhomba ukuthi amabandla aphikisayo engasusa elibusayo elezanu PF esihlalweni njengalokho kusanda kwenzakala kwele Senegal lapho umholi webandla eliphikisayo umnumzana Bassirou Diomaye Faye anqobe ukukhethwa lokudinga umongameli. Abanye bathi bebethembe ibandla le-TRPC ukuthi linqobe elezanu PF kube nombuso omutsha kodwa usathembisi njengoba seliyiziqa ezithile kulandela ukuchiywa ngowaye ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Ucubungela lolu daba usithandekile Mhlanga oxoxe lo mnumzana Freedom Morechu umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF kobulawayo endawonye lo mnumzana Pasho Sibanda ilunga lehlangothi lwe-TRPC olukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba onguye osungula lingxoxo.
Njengomkhokheli wakwentanga i-opposition eZimbabwe kuyasijabulisa ukuthi ilizwe elinjengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele bazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yamiswa. So into enjalo siyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokho ongani kwenzakala kithi lapha ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs, siyatshontshelwa iphathi, siyatshontshelwa konke but ya.
Litshontshelwa ngobani?
Umuntu yakwazi ukuthi ibandla lezanu PF yelitshontshela ibandla lethu yilo lakhipha ephalamende sinabanye singama-MP yilo elibambe amakhoti yilo elibambe izeki lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-TRPC kodwa sisazi ukuthi kabasuke be-TRPC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke sithi mina ngiyebandla lethu ngakho-ke sengikhipha abantu inkantolo uyazilela umuntu ayezinto enjalo kuseZimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngevokhetho muyela amaphepha abantu ababili besithi bavela ebandleni elifana nayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrech.
Nosawubongela kusemigaso ukuthi lekhethe umuntu omutsha elibutala ngazakhonfida i-defeat. So I think nto esingathi yinto emangalisayo izingathi njengeZimbabwe sithola ezilutho emaprezidenti ka-Europe Cup. La mali akhona ngathi esawuthelti zero re langawo lizinto eprezidenti ngabe ngabafana abancane nabo. Lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane. Kuchu ukuthi abantu abadala balo wizo yemithi nangokukhula ukuthi abuphanga siyafika ichance yethu futhi ukuthi khaphe dathi futhi akuba phezulu lapho lokho ngabe isikhathi ngama MP zabantanga ama ministers angabantanga ndawona umzekelo ukuthi la yongena ngifana omncane lokho khangela ama repercussions akho sobukisa bukisa abantu kamali ukuthi experiment ngeli so lokho kuchu ngoba umntu lapho phasho ukuthi bayatshontela ukuthi bathi mthini no betshontelana ngona ngabo lo sene kanti bamkhethile ngoba olekhapasithi bamkhethile ngoba olombono but okwethu kwalapha athi kuzala ezimbabwe ulida opposition wakhona bengenambono ubehambe phakathi umuzi kumbe ngabayathinzi yakhe uphinde ebalekile izimbabwe angeke sithembe into enjalo.
Mnumzana Sibanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrech?
Okubalulekileyo abantu kumele bemzise ukuthi izani ihlizindaba ukubulala i-opposition and lokho abakwenzekile akukho kutho bakwenza futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kusiye emnyakeni nalokho kuyabahlutha ukuthi kathi kungani uphakisa esuka kuthikuthi izitesima laphana and akenteli ukuthi kathi sibazihlutha ukuthi uthamisa esuka lapha uyenzani ngoba izanu into eyazeke kubhizisa yikho upresidentiukuthi hayi thina sihamba nyovane kangena nyovane alithi bona ukuthi kanjani ibulala i-opposition kuphela kodwa ibulala impilo zabantu ibulala isasanentsha ibulala ilizwe ibulala yonke into kubhizi lokho kubona ngenzondo kodwa ebantwini ukuthi hayi izami izibeleke.
Nanso-ke indaba mnumzana Mrech, umnumzana Sibanda uthi wethesa umlando ibandla lezanu p f
bayenzana bonawo ngabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izithi zabo bethole izimali besengaba kuthengayo entweni yabo bebengafaki abantu phambili bengafaki izanu p f.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladeni betshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho kwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba eZimbabwe
bazama abakuhulumeni abaphethe ukuthi besaba kuzalo besethisele bathumba abantu bekhalapha abantu bezele njengoba njengathembisa ngoDisember laphana ngathi uhulumeni ngaqhubeke senza so sizabhikisha sizangena efredini sengakuthi ukuthi kalethi abantu abalinde size ukuthi umongameli Chamisa uthatha ngathi esisangathi utshintsho lukhona lusendleleni bengokutsha isifiso ukuthi sikwenze kungekudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele ukuyaradeni sibeneselebrata bekholisa facilitate ilizwe. Ngiyabonga
mnumzana Mraich, ubona ingani ibandla lezanu PF lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa?
Izanu PF ngenxa yingena ekhetheni ingena ikwazi ukuthi impumela iphuma njani. Izanu PF izaqhubeka ibusa, akunaephozishini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuthi abakwenzayo. Thina siqhubeka phambili ngokwakha ilizwe sibevuzeni esiqotha ngomongameli vision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembi zokuakazini yabantu singakhontinua sizihleza ngo-2028 siyawina futhi ama-elections. Intangele ekufutha njengophasho so ngikhangelekthi ngabanye abantu esiyexpekt ukuthi bezozijoyina ibandeleeeini party kumele bezijoyina i-winning team.
Uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibandi?
Hayi, kuswa umthanyelo omuthi kanyela kuvile umthanyelo omdala kungakhathale yini ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuvi. Yebo-ke kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili but hhayi sifuna ukwakha iZimbabwe thina ukuthi loba mzani eyangena kukhathalekile ukuthi unganani ubunani amaZimbabwe zitshengizeni ndawonye ngaphansi kukapresident Chamisa.
Lo ngumnumzana Phasho Sibanda, ilunga le-CCC kuhlangothi olukhokelwa ngumnumzana Jameson Timba, obexoxa endawonye lomnumzana Freedom Murechu webandla leZANU-PF loSithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, inkokheli yebandla lama-Republicans iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe. UKennedy wayelilunga lebandla lama-Democrats kodwa wasuka nyakenye esithi ufuna ukuncintisa ezimele. Abakhala kakhulu ngokuncintisa kukaKennedy ngabebandla lama-Republicans ngoba uKennedy elembono ehambelana labo. Kodwa abakhona abathi njengoba obelilunga lebandla lama-Democrats uzathathela amavoti umongameli Joe Biden ngoba kulokukhonana kokuba usegugile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe omnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi ubona uKennedy ethathela uBiden amavoti na.
Uyazithi abakaTrump labo futhi kande bakhala ngakho khonokho. Kukhanya undodalwana wafuqelwa ukuthi angene ukuthi athathele uBiden amavoti. Kodwa kanye ekusini le sibe yi-boomerang ngoba there's a lot of people who are unhappy ukuthi uTrump uzangena ku-White House elibhagethi enjiyana. Njalo abanye loba bemsupporta, abanye they're tired bathi hayi, we don't need i-turbulence le indoda that he brings. So u-RFK nge-Kennedy name lokuba li-Democrat and lokuba i-free spirit for ukhulumela, you know, free access to ama-recreational drugs and stuff like that, njengomuntu layo vele kuyimpilo yakhe kumbe kwakuyimpilo yakhe. He's supposed to take out a chunk of liberal voters who vote Democrat. But into yakhona kanya abangamthabeli uTrump kanya nguye abaya kuye ku-RFK ngoba nguye ongani ukhuluma into zama-conspiracy ezingazwakaliyo and then esesiba ngumuntu lwana olama morals are loose. As it is, amaphandisi athi hayi, it's not a given ukuba uthathele uBiden.
Singabona sebe bathathu ababe bencintisa, kungakusitshoni kumbusazwe welemeli.
Angithi yena uRFK ugijima ngetikiti le elama-Democrat kodwa ngasoze amudle uBiden. I-Democrat ticket izathathwa nguye uBiden. U-RFK sekuzamele adinge enye indlela kumbe agijime e-third party kumbe e-independent. Ama-voters amaningi by now asedecidile. Amaningi asedecidile. U-Trump nguye olokhe bangumsindo kodwa ama-numbers akhe akakhanyi. Bebe-questiona nje ukuthi ngoba There's been this theory ukuthi Americans love rebels, but they love the underdog. And uTrump bese kanya engumuntu or under pressure, kanya yani bamphithimisa. He's got 85 cases. So bese sithi that would turn public sympathy toward him, ukuthi bethi hawu kanti bamenza noTrump. Kodwa akula evidence ukuthi abantu bamzwela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha kweleMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Laba mele bamabandla abusayo babe sefollows mabethi report ka Nevus Mumba ayirongo bona bayakunanzelela ukuthi iZanu PF yawina ngokubhinya ama election okuqala kwakune phase okwesibili babengavuma idiaspora vote okwesithathu babevimba wabadla kusabe wathabe wabulala yona le ANC yona manje ecotsha amaZimbabwe agcwele kwelizweni lawo abayenza inhlekiso ezibhedlela manje eSouth Africa ababafuni but ngapho bafuna iZanu kusinga abantu bezimbabwe bahlangane balwela lo mbuso lo bawukhipha wezani yabonga umasinga kobulawayo iphumule emadrikini
Studio 7 Studio 7 linjani hhayi siyaphila sonke linawo lonke abantu bakithi hhayi akukho kubizi sithi sizama ukuthi sibike ezinye izinto nazi zihluphayo la Studio 7 ngiyadinga umntwana okuthiwa ngokwamalondo ubehlalele 7 ukuthi inamba isayazi unini ubehlalele 7 manje umalondo watshona so umntwana kasimboni nalowo kade ehlala lo malondo asimboni ngoba o-anti bakhe bayakhala bafuna ukubona lo mntwana angazi ukuthi singamthola njani ukuthi unina uyise wakho wayengumalonto wayehlala lojethu e-7 sazo ukuthi sihlawuthi phakathi kwajohn brandi sozethu esinye sesiutom brandi siyanayo endaweni kakokulo lokuzayo kamandela lapha ayehlalela kompa so ngicela ukuthi lingi-advertiseleli into ukuze umntwana lo simdinge simthole bona abafowabo abakhala ngayo lobo anti bakhe ukuze lathi sizwe ukuthi usaphila kahle yini bayahlukana khonapho ukutshona kwalona umfana basangababuya ngobonana lathi asisambonanga ngoba obhuti babakha babadala kwakuthiwa ngusidindi lo kuthiwa ngusabongi lo mkhedwa wonke lawo manga ebazini asitshela sibabayaziyo bona ebazi labo abantu esidingi mina se-13 kuRoodfield
njani kustudio 7 njani siyabonga abantu siyabonga izinta cela ukuthi sike sikhumbuze la manani governmental organizations aholisa ukudla ukuthi this time kufanele bethintele abantu emadorobheni ngoba isimo ngathi asikho right lapho ngasikhangele lapho indlala ekhona lapho obulawayo lapha kunzima indlala yamanzi indlala yokudla abantu abaningi abasebenzi anti industry yavar okubulawayo la siyacela ukuthi kubanjewe ama-non-governmental bengakuthathi kube ama-projects ezanu ngoba babe sebepolisa nabo cela kube strict sb abantu lonyaka lapho emathawuni kufanele baholiswe la ngoba lingabona izidumbu lonyaka so ndlala le
salibonani salibonani kustudio 7 salibonani ugumbo lokhulumayo ebhinga ngale kodwa ngisejobeki manje mina nokudana ngezikhulu zethu lezi ezani hhayi bashontsha into yonke ilizwe lisale lingalalutho nozibhedlela siyahlupheka hhayi aya mina vele akulampilo lapha eZimbabwe la hhayi kusasa kayikho totali hhayi laba abantu balesihluku madoda hhayi senzeni njani hhayi laba abadala angazi ukuthi banjani abalazwelo abafuna ukungcwaba mpela intsha yonke soka kusela bantu abantwana basephila ngotwala kuphela ngenxa yokuthi abanye abasebenzi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Ku-Live Talk lingakhohlwa uhlelo olulandelayo namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwenyanga yokugqugquzela intuthuko yabesifazane e-Women's Month. Singakahlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Mnumzana John Mashabane usekhethwe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Okwanamhlanje sigqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaboka Ncube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.